IZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ngenani eliphezulu labomama abafa bebeletha. UDokotela Andrew Muza, umqondisi wezempilakahle esiqintini seGwanda, uthe esinye sezizathu esidala lokhu yikuswelakala kwezimoto ezithwala izigulane, ama-ambulance, ikakhulu ezibhedlela lasemakliniki asemaphandleni. Umuza uthi okwakathesi izimoto ezithwala izigulane zimbili kuphela, esithi eyodwa isesibhedlela semanama kukanti enye isedolobheni leGwanda, kungenani lokuthi kulabantu abazinkulungwane ezilikhulu lamathumi amane kule ndawo.
Abantu abangu 140,000 bebethembele kuma ambulance amabili kuphela. Imthavezi ibilayo kodwa ibisihlezi ingefileyo, yibo ubunzima ebesibhekane labo. Besisebenzisa imota ezimbili kuphela ebantwini abaningi kangaka besilomthwalo onzima.
Wengeze ethu lethemba lokuthi inani labomama abafa lapho bebeletha lizehla kulandela isipho semota yezigulane ekhitshwe ngabenkampani elungisa isamende eye-PPC.
Kasiyilondolozeni ke li-ambulance ukuze isincedise. Enye injongo yethu emqoka yikuthi sehlise inani labomama abafa bebeletha. Ama-ambulance alomsebenzi omkhulu ngoba kuyiwo athwala abagulayo ebasa ezibhedlela ezikhulu ngokuphangisa. Silethemba lokuthi limota izakwenza umsebenzi ube lula.
Umqondisi we-PPC eColin Bon, umnumzana Alan Chabangu, uthi inkampani yakhe ithola inzuzo kuZulu, ngakho-ke kungumlando wayo ukubisela ingxenye ngokuphatheka kwenhlelo ezifana lalezi, esithi ngaphambilini bancedise isibhedlela esikhulu seGwanda ngokuthuthukisa indawo okugcinwa khona abantwana lapho begula.
Lingayigijimisi, liyigijimise kokuphela lanxa isithi hayi nathisanamanzi lingayinathisi, liyekele khonokho lunjalo ithi hayi lesayiphiwa ngeyamahara.
Hayi, ingenzi njalo. Yenu isingumntwanenu isiphakamisile thina njenge-PPC, ayikiliphakamise lani ilisebenzile ilincele.
Unkosazana Isabel Ndlovu, isakhamuzi eMthabezi ward 6, uthi limota izasiza kakhulu omama abazithweleyo lapho sekuthe kwaba nengxaki sokumele bagijinyiselwe ezibhedlela ezinkulu.
Uyazi samangala saba lokujabula okumangalisayo ngoba i-ambulance izinyawo ezimangalisayo okokuthi nxa izigulane abazithweleyo sebegijinyiswa sokulobuzima kumbe bayeGwanda kumbe baya koBulawayo kube lula. Silokuchaba namhlo kumangalisayo, silokujabula.
Ukhansila kaward 6 umnumzana Canon Skula uthi izakhamizi bese zibhekane lobunzima bokuya ezibhedlela ezikhulu ngoba imoto ebithwala izigulane eMthabezi ihlezi isifa.
Izakhamuzi ziphakeme kakhulu bekulobunzima ngoba isibhedlela esincanga umtesesehlile ukuthi aphumelele ukuthi lapha bamkwanise ukumelapha bamseGwanda. Bekukhulu kakhulu ukuthi imota ihambe yesiza ngesikhathi ngoba imota ebesilayo isiliyana ebesiguge kakhulu.
Imibiko yokusilela kwezimoto ezithwala abagulayo iza ngesikhathi kulokukhonona emphakathini ngenyathelo likahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lokuthengela izinduna imota. Iningi lithi uhulumende bekumele athenge izimota ezizasiza umphakathi ezifana lama-ambulance. Albert Nube, owendaba ze-Studio 7, eMthabezi, eGwanda.